sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Namukelanga injabulo ku Studio 7 walwesihlanu mhla ka 24 kuMbandula 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Ilaleli elabantwana asebenza kule ngomkhuhlane we-COVID lesarisa kakhulu. Ngoba one uyimbangela yalokho ukuthi kwakungazange kulungiselelwe kuhle ekuvuleni kwesikolo lapha.
Lanxa uhulumende esithi abantu bengakhathazeke ngokukhuphuka kwenani labatholakala bele-COVID-19 ezikolo, ababalisi bakhala ngokuthi umumo mubi kakhulu kulezi ndawo.
What we are the army, we are the police, we are everything. Ekhuluma engumongameli esekhohliwe ukuthi amandla okuphatha ilizwe kumele ahlukaniselwane ngezigaba zazo zontathu. Kwenza ukuthi abanye bethu singakukholwa khona lokho asekukhulume folosi.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe kangeneli emsebenzini wabomahluli, njalo indlela abakhethwa ngayo iqondile ngoba bavivinywa emphakathini kuma-public interviews. Uhlelo woza Friday kuliviki sileqembo elilamalunga ngamajaha wodwa acula umdomo wesicathamiya ahamba ngegama lokuthi amaqaqa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo. Lanxa inani labantu abatholakala bele COVID-19 elizweni jikelele likhanya lisehla, ngokukhuphuka kwenani labantwana lababalisi abatholakala belegcikwane leli ezikolo selokhu zavulwayo mhla ka 30 yenwe bele COVID-19 ngokutshona kwelanga layizolo kuphela, ezikolo elizweni beliphezu kwenkulungwane eyodwa i-1,200, kuthi elababalisi liphezu kwekhulu i-131. Iningi labatholakala belegcikwane leli ngabasezikolo zemaphandleni. Ugatsha lwezempilakahle luthi ngokutshona kwelanga layizolo phakathi kwabantu abangamakhulu aphezu kwamathathu i-330 abatholakale bele coronavirus elizweni abaphezu kwamakhulu amabili 229 ngabafundi lababalisi. Isikhulumeli sogatsha lwezempilakahle umnumzana Donald Mujiri utshele iStudio 7 ukuba uzulu engakhathazeke ngalumbiko ngoba uhulumende wenza konke okusemandleni akhe ukubona ukuthi leli gcikwane alidali umonakalo omkhulu ezikolo. UMike Hove Studio 7 uxoxele unkosazana Sokoluhle Ndlovu ongumbalisi ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
Asebenza kule ngomkhuhlane we-COVID lesarisa kakhulu. Ngoba one uyimbangela yalokho ukuthi kwakungazange kulungiselelwe kuhle ekuvuleni kwesikolo lapha. Uhulumende akazange alungiselelwe kuhle, kuba yinto nje eyapho kungani abantu babanjengamanzi ukuthi zivule isikolo sazeea ukuthi abantwana basebehlazi kakhulu. Baqale bakhuluma lakhe ababalisi kazi sabonisana indlela ebesenga nothana ngazo nohulumende ukuthi isikolo zivulwe kukuhle ngendlela yokuthi abantu baqina njani banjengolo umkhuhlane.
Kodwa yena uhulumende Mandlovu uthi wafaka impahla yonke efunakalayo ejonge ukuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19, uthi abantwana besikolo ama-mask, i-PPE balayo, njalo ama-testing facilities ezikolo, konke okufunakalayo kukhona. Kuyini elikubonayo ezikolo ikakhulukazi emaphandleni?
Thina ezikolweni lapha thina akunanto esike bhathise esiyibonile. Uhulumende asencedise ngakho ekufakeni into ezingavikela umkhuhlane lo, ngoba kunje sesikhuluma abanye abantwana ikakhulu abantwana basemaphandleni abana ngitho amamaski lawo. Amamaski bathole ukuthiwa umnyaka ophelileyo uvula komnyaka wezikolo umnyaka ophelileyo ngo-Okthoba. Lonyaka anxa kuphiwe kwezinye izikolo kuzafika ezikolweni zisemaphandleni konke lokhu asikakubona. Njalo futhi uhulumende uthi abazali babe yibo abakhe impahla le yokuvukela i-COVID bayayihlanganisa into ezokugeza izandla. Kodwa sibakhangele lapha abazali bathelekakhulu abaningi bevalelwe bengenzi ukuthi ngesikhathi kuvalelwa kwe-lockdown bengenzi lutho. So angeke benelise ukuthi bafutise ukuthi bathole imalelezo zokuthenga into zokuvikeleka babhadale ama-school fees kubanzima ebazalini. Njalo isikolo kunjebe zivalile, isikolo zivalile kunjebe kungenamali engenayo phakathi. So isikolo sebezasithengeezinye izinto ezingabe ziqakathekile ekuqhubeni imfundo, njalo sebesilela ekuthengeni into zethu lezi ezindala ezokuvikela i-COVID-19.
Sesikhangela-ke uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni elivikela i-COVID-19. Siyabona ukuthi uhulumeni laye useqalisile ukuhlaba abasakhulayo abaphakathi kweminyaka 13-18. Njengababalisi likubona njani lokho?
Thina njengababalisi siyakwamukela kakhulu lokhu ukuhlatshwa kwabantwana lobo, ngoba kube kunzima kithi ukuthi sithina ngapha sihlabile, ngapha ke siyaphinda siyahlaba umuntu ongahlabanga, sibe kusiba nzima kakhulu. Kodwa thina into esiyalayo nje ukuthi abantwana ukuzaba ukuthi kuzaba yinto ezathi abantwana ukubanje ngamandla ukuthi bayehlala phatikithi, abantwana labo bebenze babelalo ukuzihlekisela ukuthi bahambe bayehlatshwa, ukuze sibe kuvikeleke konke mina umbalisi, kuvikelele konke ubali lomntwana esikolo.
Yabo. Bengicela ukuthi uphosele amazwi akho okugcina.
Right. Amazwi okugcina lapha kubabalisi, abazali nabantwana, yikuthi nje sekumele nje sijayele ukuthi i-COVID leyi inkohlakalo sizahlala silawo, asazi ukuthi lapho zaphila khona kunini, ngoba ngokukhuhlane lokhana ukuthi ukuhlele kusakhatshana. Njengami ababalisi, abantwana, abazali, asizigcineni kuhle, silandele imiklomelo yafakwayo ukuthi siyilandele ukuthi sizivikele. Njalo abenelisa abalisi ufiso sokuyahlaba, siyabakhuthaza ukuthi bahambe bayehlaba ukuthi bazivikele izikuleli i-corona. Yalaba abahlabi kodwa bebona ukuthi banjani, bayalandela iy'ndlela ezizabavikela ukuthi bengabanjwe ngomkhuhlane, njalo belandele ukuthi bengathileli abanye lo mkhuhlane uma sebengali bawutholile.
Lowo nkosazana Sukoluhle Ndlovu ongumbalisi obexoxa ecingweni lo Michael weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe kangeneli emsebenzini wabomahluli, njalo indlela abakhethwa ngayo iqondile ngoba bavivinywa emphakathini kuma-public interviews. Wethule amazwi lanamhla embuthanweni wabomahluli bamazwe wakumhlubulo wezansi e-Afrika, we-Southern African Chief Justices Forum, lomunye owabomabhalani obuqoqwe ngeleZambia leleZimbabwe edolobheni le-Victoria Falls. Umphathintambo obona ngezemthetho, uMnumzana Ziyambi Ziyambi, utshelele umbuthano ukuthi imithethwandaba yonke elizweni izasebenzisa imitshina yobulembu ukuthetha amacala ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Ekhuluma emhlanganweni ofanayo, umsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga uthe leZimbabwe selenelisile ukuthi imithetho elikhulu lamachumi amahlanu i-350 ihambelane lesisekelo sombuso. Ukuhlaziya ukukhulunywa kulumbuthano obulendikimba ethi Judiciary and the Technology in Africa, sixoxa loMnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Aza khulume khonoko umongameli kutsho ukuthi ubephendula inkulumo ezithize ezisolayo, usethola-ke inkundla yokuthi azigeze kumba zami ukuzihlambulula kulezo nkulumo. Ngenye imini ngizakhuluma ngesilungu, wathi we are the army, we are the police, we are everything. Ekhuluma engumongameli esekhohliwe ukuthi amandla okuphatha ilizwe kumele ahlukaniselwane ngezigaba zazo zontathu, uhulumende i-executive, iparlamende i-legislature, i-judiciary lezi ebamba ezomthetho. Kwenza ukuthi abanye bethu singakukholwa khona lokho asekukhulume folosi. Njalo mhlawumbe njoba lalo indoda yakomalaba ube phansi kwakhe ubezama ukuthi la umalaba athole isibindi lokukhupha inhloni ngalokho okwenzakalayo, kuthiwe kwakumelanga ukuthi abesemsebenzini inkundla yaphezulu ibisisithi hhayi kulungile akuphanjaniswanga lutho. Eqinisweni indaba ingavela iye emthethwandaba, kuyabe kukhona okungaqondanga olokuthi umalaba wayekhethwe ngumongameli ukuthi aqhubeke esebenza isikhathi sesedlule, kutsho ukuthi kwakuvele kuyingxabano. Ukuthi kwazala nkomoni ngokunye Kulumende uyangenela sandla semfene emaqaleni yakhululazi ombusazwe siyabonakala.
Ukungabe kulinyathelo elihle yini ukuthi amacala athethwe kusetshenziswa imitshina yebulenjini ama-computers lokunye ukwenzela ukwenqabela i-COVID-19?
Kambe nxa kuyakhulunywa ngamacala la ma-computer labo virtually labo banibani bangaka bazakwenelisa khona lokho. Asithi umuntu adale icala esemakhaya khonale. Kube sokuthi hayi weke wena uzakuhlala emzini wakumbe ngaphi sibe sikhuluma lawe ebulenjini, hayi kakusebenzi. Kanti angithi nxa kuthoniswa icala kakulalelwa amazwi wodwa, kuyakhangelwa lokuthi umzimba lobuso bomuntu ukuthini ngalokhu akukhulumayo. Njengoba sikhuluma kathesi kunjenje, kakula muntu okwazi ukuthi sigqokeni kumbe sigezile umba sigezanga, kakukho emandleni abantu ukuthi bakubone lokho okuyinto nxa kusemthineni. Sengitsho labafundile, abantu bafundile, lezi zinto zethekhnoloji enjalo ziphambili kakhulu ebantwini abaningi. Njengoba ngisitshe ukucatha njenge-COVID, kungani uhulumende lokhu afuna ukukwenza kuye kulungile kakula COVID? Nxa sekusenziwa okwabanye sokukhulunywa nge-COVID, bebegijima indawana yonke le ngempela viki leyana kulungiswa lokuthi ama-structures ezanu-PF. I-COVID yayivakatshile yini khonapha? Hayi, umongameli uvele eZambia ukhetho lwenziwa kule COVID, kwafa bani? Angithi kwafa bona ababevele befile.
Uyavumela nalo mnumzana Chiwenga ukuthi ngempela uhulumende usebenza gadalala ukuthi imithetho yonke ihambelane lesisekelo esitsha somboso?
Hayi, vele angivumelani laye ngitsho. Hayi, angitsho. Yiphi imithetho akhuluma ngayo? Imithetho ethiwa ihambelana nesisekelo sombuso yile efuna ukufeza izifiso zakhe uhulumende lo othiwa i-executive. Abakwaziyo yikho lokhu ukuthi kuthiwe kungabi lo u-running mate ka-president, omama balingane labo baba, kwathini. Kodwa nxa sesibuya ekulungiseni imithetho eyiyo ethinta impilo zabantu kusawamalanga njenge-devolution, akulalutho. Bebekhuluma nje ukuthi bazikholisise, ngoba ngabantu abakholisa uzizwa bekhuluma. Ubona nje ukuthi sona isisekelo sombuso sebesicutha-cutha nje, bekhupha lokhu abantu kuyabaphambanise kubuseni, bezama ukuthi bafake izigamba zalokhu abakufunayo.
Lowo ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelayo ekobulawayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, naku 15460 kHz ku-shortwave.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi abantu kufanele bakhululeke kakhulu ngoba uhulumende ulandela isisekelo sombuso selizwe njalo uyahlonipha ilungelo loluntu. Umongameli Mnangagwa ongahambanga lonyaka eNew York emhlanganweni we-United Nations General Assembly ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 wethule umbiko lo izolo kumabonakude. Uthe kulesethekeli esiqakathekileyo esikunhlanganiso United Nations esikhangelelwe ukuba siza kwethekelela ele Zimbabwe ukuyahlolisisa umona owadalwa izijeziso zenotho.
My administration continues to entrench democracy, constitutionalism and rule of law through sound legislation as well as fair and impartial administration of justice. This is indicative of our strides to achieve sustainable development by 2030. We remain available.
Uhulumende wami uqhubekela phambili elandela isisekelo sombuso welizwe njalo ehlonipha amalungelo kaZulu. Siqhuba imithetho ngendlela eziphezulu, sizimisele ukulalela abanye. Siyakuncoma ukwenziwa izinhlanganiso ezijiyeneyo namankampani azimeleyo. Bonke bafisa ukuba silandele uhlelo lwama-SDGs. Okwamanje sibhekane le-COVID-19 ebhidliza konke esikhangelela ukukwenzela uZulu. Uhulumende wami usevumele ukuba isithekeli senhlanganiso ye-United Nations sibuye eZimbabwe uzehlolisisa umona wezijeziso zenotho ezafakelwa ilizwe lami.
Of unilateral illegal sanctions imposed on my country. My government has approved the visit in October 2021 to Zimbabwe by the United Nations Special Rapporteur.
Lo ngumnumzana Emerson Mnangagwa obekhuluma emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Kulabantu abaningi abathi uhulumende wephula amalungelo oluntu njalo wehluleka ukuqhuba ukhetho olungela kuqelibezela. Asizweni umbono kamnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika ngalolu daba.
Ispeech esinikezwe ngu-Emerson Mnangagwa e-United Nations siyadanisa kakhulu ngoba asitshengisi isifiso se-government yakhe ukubana bangenise utshintsho oluzothuthukisa ilizwe leZimbabwe. Esikubonayo nje ispeech esi-rehearsed esinga addressiyo ama concerns awelizwe. Makuyikuthi u-ED uzimisele ukuthi aziwe into ayikhulumayo njalo athole isupport kwamanye amazwe, I think kuqakathekile ukuthi mayithola ithuba elifana laleli elokuthi ashowcase akwenzayo ekhaya abe clear kuspeech sakhe, afocus on i-progress ayenzayo ekuthuthukiseni isimo sempilo zabantu eZimbabwe. Siyazi ukuthi inkinga i-problem eZimbabwe ikuthi i-problem e-legitimacy yokungavumelani kwama-party ngendlela ama-election aphathwa ngakhona, i-issue yama-human rights violations, i-issue yokunciphisa i-democratic space eZimbabwe, ama-electoral reforms, ama-media reforms, ukuvumela i-diaspora vote, konke lezo yizo izinto ezikhangelelwe ngamanye amazwe ukuthi ingabe ziyenziwa eZimbabwe ezitshengisa ukuthi sekulesifiso sokuthi kube lo tshintsho lwamampela empilweni zabantu.
Lowo ngumnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika, obexoxa loGibbs Dube we-Studio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Kusenjalo, amabandla ezombusazwe aphikisayo kanye labenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu bathi okwethulwe ngumongameli Emerson Mnangagwa emhlanganweni lo akusilo iqiniso ukuthi iZimbabwe izenzile njalo abantu bakhululekile. UMavis Gama usethulela lolu daba ngocweleyo.
Embikweni wakhe awethule izolo emhlanganweni owe-76th session of the United Nations General Assembly ngendlela zebulenjini njengoba engayanga eNew York eMelika lapho wenzelwa khona, umongameli Emerson Mnangagwa uthe eZimbabwe liqhubeka lithuthuka ngaphansi kohlelo lukahulumende lwe-Vision 2030. Kunje uMnangagwa uthi uhulumende wakhe sewasungula imisebenzi eminengi, wathuthukisa ezempilakahle lezemfundo, kodwa osekuphazamisa lomsebenzi yizijeziso zomnotho athi zabekelwa ilizwe. Kodwa umsekeli wesikhulu umelise MDC Alliance umnumzana Felix Mafa uthi kulusizi kuba uMnangagwa angayatshela umhlaba ukuthi konke kumi kuhle elizweni.
Akula notho esilayo, bangathi inotho iyakhwela, so thina singalamali yalapha eZimbabwe angithi yimhlolo le bakithi. Zimkhize zimkhelele iZimbabwe ethwele nzima. Yikho ke sicela ukuthi lina linanzelele lingabi le ndaba lakho, kodwa lihambe liyeregister ukuthi ujaha engene. Yiyo into engenza ukuthi iZimbabwe iqhubelele iqhubeke kuhle ibe lombuso wabanengi esithi democracy.
Uqhubeke ekhuthaza uZulu weZimbabwe uMafa ukuthi aphatheke kukhetho oluzayo ukuze kube lenguquko elizweni.
Kube le msebenzi, kube lokudla, kube lonto zonke, hayi kumuntu omdala ozahamba ihumtha amanga esithi eZimbabwe abantu bahlezi kuhle. Lokho ngamanga njalo sithi sizabona okuzawela khona indubulo xawuqako. Zobuhle amanyosi, 2023 uyabuya, ujaha uzangena.
Ingcwethi kwezokuhlalisana kukaZulu kanye lezomnotho umnumzana Masimba Manyanya ngomunye wabathi uMnangagwa akakhulumi iqiniso.
We can't go and blame those people who are imposing sanctions on this country. We blame our leaders. the country is at a crisis, in a very deep situation of crisis.
Singayisaqhubeka sisola labo ababekela ilizwe lezo zijeziso zomnotho. Sisola inkokeli yethu, ilizwe lisenkingeni ngokwesibanga esibi kakhulu okungasala themba nakancinyane. Isimo ezikolo, imithetho efakwa ehlangothini lwezemfundo lakwezempila kahle.
Umongameli Mnangagwa yena ukhethe ungayi eNew York ukuyangena mathupha umhlangano wenkokeli yamazwe omhlaba o-United Nations General Assembly UNGA. Emizameni yokwehlisa indleko ngalezi zikhathi ilizwe limelane lobhubhane olwe COVID-19. Owalonyaka omhlangano wesimachumi ayisikhombisa lasithupha o-76th session wenziwa ngaphansi kwendikimba ethi yona Building Resilience Through Hope to Recover from COVID-19, Rebuild Sustainability, Respond to the Needs of the Planet, Respect the Rights of the People, and Revitalize the United Nations. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ku-Live Talk namhlanje sikhangela imizamo yokulisana le-COVID-19 kanye lokuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela kulo mkhuhlane. Abaqeqeshi bomdlalo wenguqu bamaqembu adlalela esigabeni se-Premier Soccer League PSL bathi sebelungiselela ukuphindela kumdlalo wenguqu enkundleni ibukelwa nguZulu ngemva kokumiswa okwesikhathi eside ngenxa yokuqhamuka kobhubhane le-COVID-19. UPraxedis Jeremiah usethulela lolu daba.
Abaqeqeshi balomdlalo bathi bona kade baqalisa ukulolonga abadlali babo emalungiseleleni wokuphindela kwalo mdlalo wenguqu ezinkundleni ezijiyeneyo zelizwe. Abaqeqeshi bamaqembu afana le-Highlanders bathembise abalandeli bebhoso isikhathi esihle sokulibaziswa yilo mdlalo. Owe-Dynamos yena uTondera Indiraya utshele iStudio 7 ukubana amalungiselelo awedimbare uphindela enkundleni asekusibanga esiphezulu njalo abalandeli babo sebelambele ukuyabukela lo mdlalo enkundleni hatshi kumabonakude. Abenhlanganiso elawula imidlalo yenguqu yezinga laphezulu e-Premier Soccer League PSL sebehlele ukubana imidlalo yomncintiswano owengezo ye-Chibuku Super Cup iqale ukudlalwa kususela ekupheleni kwayona le inyanga kaMpandula mhla ka-29. Uthi imidlalo ye-league yona iqale ekupheleni kukaMfumfu mhla ka-30. Umqeqeshi weqembu le-Black Rhinos uYebethi Marowala utshele iStudio 7 ukubana bona njengeqembu kabazange bami ukulolonga abadlali babo ngendlela ezijiyeneyo ezazingeneliswa ngesikhathi kulandelwa iziqondiso ze-COVID-19 lockdown. Ngakho-ke labo sebelungele ukungena enkundleni yiloba yisiphi isikhathi. I-Black Rhinos isesibayeni esigoqela amaqembu abalisa i-10X, Manika Diamonds, Lele Cranbourne Bullets emncintiswaneni wengezo eyeChibuku Super Cup. Kodwa ke umqeqeshi we-Triangle uTaurai Mangwiroi uthi yena labadlali bakhe bahlele ukuguqula ukudlala abakade bekwenza ngaphambilini kukumiswa kwemidlalo yenguqu elizweni ngenxa yokuqhamuka kobhubhane olwe-COVID-19. Imidlalo yomncintiswano wengezo yeChibuku Super Cup ike yasungulwa ngohlangula lonyaka kodwa yagcina imiswa ngesikhathi somqando ngenxa yokuqonga kwenani labantu abakade sebefunyanwa bele-COVID-19 okubangele ukubana uhulumende aqinise iziqondiso zokumelana laleli gciwane eze-lockdown zisuka ku-level 2 zisiya ku-level 4. Kodwa-ke ekuqaliseni kwayena le inyanga kaMpandula uhulumende wazise ukubana ngokubona inani lasebebanjwa i-COVID-19 elizweni lisehla useyekethisa iziqondiso eze-lockdown. Le midlalo etshiyeneyo egoqela inguqu layo isizavunyelwa ukuphindela ezinkundleni elizweni lonke. Iqembu elizenelisa ukudlala kakuhle likhokhele kuluhlu lwamaqembu adlala ku-PSL yilo elizamela ilizwe emncintisweni womnyaka ozayo wamazwe awezwekazi le-Afrika we-CAF Champions League okuyisicoco ebesiphethwe liqembu lenguqu ele-FC Platinum lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland khonapha eMelika ngingoPraxedis Jeremiah.
It was a Friday.
uhlelo Woza Friday kulivikisi leqembu elilamalunga ngamajaha wodwa acula umdumo wesicathamiya ahamba ngegama lokuthi amaqaqa iqembu leli licula likobulawayo. Asizweni okuningi kuvela kumsakazi weStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Sidlulile ezinkingeni ezenkulu sikhale zonke izinyembezi. Sidlulile ezinkingeni ezenkulu sikhale zonke izinyembezi. Sibabonile besishiya abathandekayo. Sibabonile besishiya.
Leli qembu lidlama langabi njalo alilasikhathi eside libunjiwe. Indlela abacula ngayo icathamiya uqumbaqumba abalandeli banomculo abaningi.
Nawe polio awu mayemba bo. Nawe COVID-19 lasishiya singasela bani.
Ukurakani mkanda ukokela amaqaqa nguye omele iqembu lakhe namhlanje. Yekela sizwe imbali yakhe kancane.
Mina ngizalwa le kogodla kwamahlaba ithwale emulini yakomkandla ngosidumisile intombenhle kakhulu engithanda kakhulu. Kanti ke kuleze zomculo ngicula leqembu okuthiwa ngamaqaqa. Ngingumholi walo lelo qembu okuthiwa ngamaqaqa okuthi ukuthi abantu abaqhansa indaba. Kusho ukuthi mina nje ozomculo ngiqale khona ngo-2005.
Lalani bo, lalani mokutula, batandekayo. Lalani mokutula, siyona naweza.
Lalangawe malaria,
lalani mokutula.
Akusithi fatla ngokubunjwa kwaleli qembu mkandla.
Iqembu lelo okuthiwa ngamaqaqa lisungulwe ngomnyaka ka-2018 bengise South Africa ngalesi sikhathi. Kwathi ngo-2020 sengilapha ekhaya ngahlangana lendodo okuthiwa ngu-Opti wakomoyo elilunga lamaqaqa. Umohawumalima ngomunye wangkhona, uJabulani Nyathi, uzobuya umlondolozi wakoDube, uMoses wakomasuku, kanti futhi kubuye uStanley wakompofu. Yiwo la madoda engisebenza lawo.
Emphakathini sekonakele bo, sekonakele. Emphakathini sekonakele, sekonakele. Awunoma sekushaya indiva kodwa bo.
Ukhulekane wathanda ukucula esemncane njalo uthi kukhona abamthunukayo wazizwa laye esiba lomdlandla okuba ngumculi. Nanku-ke sebecindezele umculo wabo.
Ngiwubone kubomalume bami xa likhumbula iqembu kuthiwa libuthela ingcwele. Ngase ngufunzwa kakhulu senguze nguthande iBlack Mambazo kodwa ngeke ngeze ngufihle. Iqembu lele lamaqaqa manje lincindezele i-album yokuqala ka-2021 ukuthiwa libhodi elishisayo. Silama singles futhi amanye angu-6 ethi yona Isiphofu, Nkosi and Disability. Ikhona futhi enye ethi Umntwana wasekhaya.
Hawuzeke nababolali
awumadoda
ukuswelakala kwemsebenzi sewulethu bugebengu emphakathini.
Umbona kamkandla leqembu lakhe bathi badinga usizo kini balaleli, thola ukuthi litholakala nga.
Siyatholakala ma ule event yakho outdoors and indoors, imishado, ama-festival, ama-party noma yini, sikhona ukuthi sifake ismile empilweni yakho. Uyasithola konke ama-social media platforms, iTwitter uyathi amaqaqa music, Facebook amaqaqa music, Instagram amaqaqa music. Sibe sesikhona futhi kuWhatsApp nanxa ufuna ukusifonela. Ngibize inamba 0771-903-259. Ngiyabonga.
Ngithe ngihamba ehlathini ngahlangana nengwe. Nansi thathana nami phansi phezulu ifuna ukungiqhuba. Ngithe ngihamba.
Umculo ongenamachachu uculwe ngamazwi avevezelayo uyahlakaza njalo ubuthisa abantu abaningi. Amaqaqa yiwo besilawo kuhlelo Woza Woza Friday namhlanje eqansa esiya phezulu. Libe lampela sonto enhle. Igama lami ngu-Ezra Chisasibanda.
King of Jungle, you are lion.
Because
when I was walking alone in the jungle,
I came across
a hungry leopard.
umculo weqembu elibizwa ngokuthi amaqaqa bona abacula umdomo wesicathamiya. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela lanxa uhulumende esithi uzulu engakhathazeki ngokuqansa kwenani labatholakala bele COVID.